indlela okuphathwe ngayo abantu ukuthi abezanpiwe bekele information i-voters roll itintshiwe abantu batintshwe izindawo lapho abavotela khona so besithi nxa sebehamba besiya vota toli bizo lakhe lingekho so abanye abantu bakhalalile vele abaningi ade amabizo abengekho kustation labantu befanele bavotele khona
sizwile inhlanganiso yezesni isithi bebetshelwa ukuthi bayevota kwenye indawo
ye khona kuyani ukuthi abanye indawo zakhona kade bezibalela zungo-4-5 kilometers umuntu kuthiwe kayevota khona ngale uyamenza ukuthi umuntu agcine sengasahambanga ukuyavota
kodwa lokhu kungabe kwenziwe lakulabo abavotela ibandla lezanu PF
ya kodwa-ke asingenza-ke sibe leshuwa lokuthi bona engxenye njengoba babakhethayo kwesinye isikhathi bakhetha vele bekwazi ukuthi ngoba ama-structures e-MDC baye bewazi ukuthi abantu laba ngozibani amanamba abantu bayathatha ama-structures bagcine khonaa
kuyikuthi ibandla lakho belilelunga elilodwa elincintisayo ubona ingani abantu bebezabuya ngobuningi babo yini
ye abantu bavele bazondiswa i-confusion ye-party ukuthi khona kungaba la ma-candidates amabili baabantu basebesithi khanye iphathi idlala ngathi yikho kwenza abantu abaningi bakhalala bangayivoti ngoba nxa ukhangela thina sile about 35,000 voters abaregistered but nxa kuvota abantu abaku-3,000 ichose ukuthi abantu abaningi bakhalele
manje nxa la uvuma ukuthi kule confusion ebandleni kwenziweni kusasa kumbe ngabe lawe wayekela kwancintisa umamlo yethu
ya ngangingasoze ngiyekele ngoba wayekhethwe yiparty yimi ungakufanele ayekele ngumamlo yekuba nguye wayekuthiwe ka-stepe down halibani iparty yangintshelile ukuthi ngi-stepe down ngangizalaleli iparty ngangizastepe down lokhu kube yisifundo kodwa bebezama ukunqabela ukuthi kungabe le two candidates ikuthi nje omunye umuntu uyabe sengasalaleli umthetho wephathi kodwa bebezama ukunqabela sibili